VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngolesibili mhla ka 3 ngumabasa 2018 ngoCape Town. Endabeni zethu lamhlanje.
Abaningi kungabajabulisa ukuthi iChina sizokuba lusizo kithi. Kodwa kumele usapho lwakithi leZimbabwe libe kwazi ukuthi ilizwe lethu mali phela buswa kahle lona lodwa lingeke lidinge uncedo lokudla kwelinye ilizwe elifanana leChina khona lephetsheya.
Umongameli Emmerson Mnangagwa osekwethekeleleni kwele China uhlangana lomunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Xi Jinping balobelana izivumelwano eziyisithupha zokuthengiselana lokuthuthukisa umnotho.
Hayi ukuthi abantu laba babehlezi khonapho kudala yena uGrace engakafiki wasebenzisa isikhundla somkakhe ukuthi athathe ama-miners ayekhona kudala. Abantu laba babengasomagorokozi.
Abanemigodi eSmithfield Farm emazoyi bathi sebekhweza udaba lwabo emthethwandaba bemangalela unkosikazi Grace Mugabe besithi wabathuka okumangalisayo. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usebike ukuthi uhulumende wakhe usephe unkosikazi Winnie Madikizela Mandela inhlonipho yokungcwatshwa njengeqhawe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lomongameli wakwele China uMnumzana Xi Jinping eBeijing lamuhla balobelana izivumelwano ezisithupha eziphathelane lokusebenzelana kwezenotho kanye lezokuphathisa ilizwe leZimbabwe ngokudla. Umongameli Xi uthe uzimisele ukusebenzelana leZimbabwe ngendlela ezathuthukisa impilo yezizalwane zamazwe omabili. Umnangagwa yena uqhubeke ehuga abantu beChina labo somabhizinisi bayo ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe ngokusungula amabhizimusi. Ubudlelwano beleChina leZimbabwe buvela ekudeni ngesikhathi lelo lizwe lisaphathisa ababelela umbuso wabensundu eZimbabwe ngezikhali zempi. Kwezamabhizimusi lakho amazwe la alobelane izivumelwano ezijulileyo. eZimbabwe lithengisa phose ingxenye yesivuno salo segwayi kwele China. EleChina lona lilamakampani amaningi aphatheke kumsebenzi wokwemba amatshe aligugu eZimbabwe. Kusabusa uMnumzana Robert Mugabe, ziningi izivumelwano eZimbabwe elazilobelana phansi lele China ngenjongo yokuvuselela umnotho. Kodwa abantu abaningi bathi akukho okubambekayo izivumelwano lezi eseziphume lakho. Lezi ezisayinwe uMnangagwa zingaletha inguquko na? Sibuze ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Dino Zulu Macaphulana.
Abaningi kungabajabulisa ukuthi iChina sizokuba lusizo kithi. Kodwa kumele usapho lwakithi leZimbabwe libe kwazi ukuthi ilizwe lethu mali phela buswa kahle lona lodwa lingeke lidinge uncedo lokudla kwelinye ilizwe elifanana leChina khona lephetsheya. Ilizwe lilandile abantu basukumezekile ngenxa yombusa kabi obaba uMnangagwa labobaba uMugabe labanye abawenzileyo kweleZimbabwe. Njalo isivumelwano lesi ungabona ngani sitsha yisivumelana esenziwa ikhule eyaba khona ingakabi khona. Ilizwe leli lathengiswa kudala, lokho sokusenziwayo kwenzela amehlo abantu ukuthi izivumelwano, kodwa iChina yayikhona kubothwa isinqumo sokuthi umbuso kawuthathe kuMugabe ubekwe kuMnangagwa. Benjalo bengumuntu munye, babebonke leChina eDRC Congo obaba uMnangagwa bethola umnotho kumadayimana eCongo afelwa ngabantwana beZimbabwe bengamasotsha besilwa khona lekugabhisa. Ngakho yikuthengiswa kwelizwe lokuthengiswa zempilo zamaZimbabwe okwaqala kudala kusenziwa iChina, kusenziwa iZANU-PF. Ngakho abantu akumelanga bethuke njalo bamangala.
Ngamanye amazwi uthi awukubona okuhle okungaphuma kuzivumelwano lezi okungathuthukisa umnotho weZimbabwe.
kungeke kube khona China izenzo zayo emhlabeni ziyazakala ziyafanana leze United States njalo yena ngokwakhe umkhokheli uPresident Mnangagwa izenzo zakhe emazweni ziyazakala zona ezenkuluma ngazo zamadiamond okuthengiswayo lapha ngilusapho lweZimbabwe lelizwe leZimbabwe amalungelo aphiwe eChina ukudla khonokho kuzavela eChina kuyintengo yokuthengwa kwelizwe lomnotho walo ngabe China akabanikeza izipho eChina bengatholanga lutho bona kuqala
uthi eChina lingaba laphatheka kundaba yokuhluthunelwa intambo kukamnumzana Robert Mugabe kodwa la kulandula njalo liyakulandula lelo lizwe
Hayi amacala vele abawavumi laba bantu ungabona belandula kakhulu yazi ukuthi khonokho abakulandulayo yikho kwenzakalayo
Umnumzana Dinezulu Macaphula na ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli komo weStudio 7 SA South Africa. Ekungeneni kwakhe embusweni nyakenye umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukulungisa umnotho welizwe leZimbabwe ukuze uZulu athole imisebenzi ikakhulu ontanga. Umbuzo omkhulu ngothi kulenguquko aseyilethile yini kunyanga ezine ezedluleyo ebusa. Abamsekelayo bathi ikhona. Kodwa abaphikisayo abaphikisa umbuzo weZANU-PF bathi akulabubelo osobukhona nanku imisebenzi iqhubeka isilela kanti le mali layo ayitholakali emabhanga. Omunye wabalombono lo ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Impilo isinzima kakhulu kwedlula lokho kade vele iyikho khona ngoba kathesi ukuthi ngithole nje i-R5 kumbe i-dollar sokuhlupha kathesi ukuthi la ngibambe imali njengoba ngingumuntu ongasebenzi kungasenani ukuthi ngaya esikolo lami ngapasa ngaze ngaya e-university kodwa kangiqhatshwanga nginamsebenzi ngingasebenzela umsebenzi wami wezandla ukuthi abantu bakhona ukungibhadala sokuhlupha ngoba imali yakhona isatholakali so lokhu uMnangagwa waqalisayo ukubusa izinto vele seziwesi kulalapho ezaziyikho khona nje okutshengisa khona ukuthi nje into ayeneliseyo ukuyenza nje lapha elizweni laseZimbabwe nje enibalwa ehlanganisa nje ukuzithengela yena isikafu sakhe esihle ahambe esigqokile loba kutshisa njalo lokuphapha ngendizamthina esiya kwamanye amazwe engasahlali phansi
Elanxa kunjalo nyoni bakhona abanye abasakhulayo abathi bazamvotela uMnangagwa ubona ungathi yakhona yini amathuba emisebenzi abawatholileyo
Uyabona abasakhulayo abathi bazamvotela uMnangagwa yilaba ababalutshwani nje abadlayo kathesi kuhulumende lo okhona ababenefithayo ku-corruption system ekhona eZANU-PF yibo abalutshwani obazwayo besithi bazamvotela uMnangagwa kodwa nxa ungumuntu nje i-ordinary citizen onjengami awunyeke wavotela amanyala afana lawona la akhona so mina nje angikuboni nje kungomunye umuntu nje ofana nami ongavotela nje olengqondo zakhe ezisendaweni ongavotela umuntu ofana loMnangagwa leZANU-PF
abanye abasakhulayo kuyiwa kukhetho nje kuyini ongabakhuthaza ngakho
abasakhulayo abanjengami sekusiya kukhetho nje ngibakhuthaza ukuthi nje khathesi sekuyisikhathi sethu thina abancane sekuyisikhathi sentanga yethu sokumele bakhangele ukuthi umuntu abamvotelayo ngumuntu wentanga yethu okwaziyo inhlupho ezihlangana lathi umuntu okwaziyo izikhalazo ezihlangana lentanga yethu ngoba ukuthi sesilokhu sisebenzela abadala silokhu sifaka abadala phambili akusibhadali lutho
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lontungameli komo weStudio 7 eseHarare.
Yebo mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz ku short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele ngom mvulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Abalimigodi eplazini leSmithfield Farm emazweni bathi sebekweza udaba lokuthukwa kwabo unkosikazi Grace Mgabe, umkamnumzana Robert Mgabe owayengumongameli welizwe leZimbabwe. Bathi unkosikazi Mgabe wathi batshontsha imitshina yamakhompyutha yohlobo lwama-laptop esikolo sentandane eseMai Mugabe Children's Home. Umavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngabanini bemigodi eMondo 4 emazowe emhlanganweni lentatheli izindaba eMedia Center eHarare ngokuchasisela uzulu okuyikho okwenzakalayo emazowe. Leli nyathelo elithethwe laba bantu liza ngemva kokuhlukunyezwa unkosikazi Mgabe osebacala ngokuthi basebenza okungekho emthethweni bengamasela njalo sebewone ensimini yakhe elinywa isithelo samalemoni. Omunye wabemba amatshe aligugula emazowe kusukela ngomnyaka 2000, umnumzana Philip Makanya uthi kungalesi sizathu sebethatha inyathelo lokuya emthethwandaba.
Nasi futhi tatufonelwa tiri pano nomshandi wawo.
Esinye sezisebenzi zakhe usitshayele ucingo namuhla lokhu. Sesisedolobheni ebuza ukuthi lingaphi. Kumele sikhulumisane phezu kodaba lwethu. Esenza lokho besendaweni lapho kule migodi yethu. Kukhona abangakuzwisisiyo kabaye emthethwandaba, hatshi ube lokhu behamba beqamba amanga njengalokhu.
Kwasekelwa ngumnumzana Shepherd Nyazigo osebenza emgodini munye othi kungabajabulisi ukuthukwa ngunkosikazi Mgabe ebethesa umlandu wokumtshontshela khona kusazakala ukuba ngobani abenza lokho.
Inini kuthi ndizorejista mayini yeyo? Ndakatorejista kuthi ndithe company yangu.
Mina ngasungula lo mgodi ngenjongo yokuba ngibe le nkampani ukuze nganelise ukusiza imuli yami lezabanye. Lamuhla sengile nkampani yami bese ngithola isikhathi sokuya kweqa uthango lomunye umuntu ngisiya ntshontsha ama-laptop abantu. Kungizise ubuhlungu kakhulu ukuqanjelwa amanga.
Omunye wabasebenza kule indawo umnumzana Themba Nyoni uthi akusiqiniso konke okuchiwo ngunkosikazi Mgabe ngale migodi.
Hayi ukuthi abantu laba babehlezi khonapho kudala yena uGrace engakafiki. Wasebenzisa isikhundla somkakhe ukuthi athathe ama-miners ayekhona kudala. Abantu laba babengasoma korokozi. Bathi bekhitshwa nguGrace bahambe court. Batshelwa ngecourt ukuthi hayi lina kumele libuyele lisebenze kuhle. But sesizathumezela abantu behambe namasamanisi kuGrace ukuthi into azenzayo. Kodwa manje kwaswelakala umuntu wahamba khonale ngoba babesesaba.
Unyana uthi lolu daba lwasiwa emthethwandaba kwaqunywa ukuba bengakhulumisani. Echaza asekwenza unkosikazi Mgabe ukuyahluphana lalaba bantu njengokuphambuka kuleso sinqumo.
Kwephula umthetho ngoba batshela ukuthi bengakhulumisani kodwa bayakhulumela bonke ecourt. On top of that yena uGrace sihambe ekhuluma into ezimbi ukuthi ngamasela ukuthi nje ngoba laba ngama-businessmen ngabantu abamayinaw. So khonapho sengathi it's defamation on its own.
Abaqhuba imisebenzi yokwemba amatshe aligugu emazowe bathi kuyabamangalisa ukuthi kungani efuna indawo le. Ndawonye bathi belichumi lasithupha abekade behlukunyezwa sonke lesi sikhathi kusukela ngomnyaka 2014 lapho imuli yakomgabe yeza isithi lapho kule migodi yabo sekuyindawo yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Icele lebandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lifuna kuxothwe ilunga ledala lepalamende unkosikazi Nomvula Mguni lo nkosikazi Thamani Moyo, ukansela webandla leli omele ilokitshi leluveve. Osabambe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli unkosazana Thabita Khumalo uthi umguni ongunompala jikelele webandla leli kobulawayo njalo wangena kudale lepalamende ngalokho okubizwa ngokuthi proportional representation lo nkosikazi Moyo ongumgcinisihlalo wohlangothi lwabesifazana kobulawayo bethweswa amacala okuthi basekela unkosazana Thokozani Khuphe. Kodwa ke umnumzana Obed Gudu omele icele lebandla leli elisekela uMakhupe waxoxwa kubandla licele leMDCT likaChamisa uthi bakhuluma ize abantu abafuna ukuthi kuxotshwe ababili laba njengoba bona beyibo abayinsika yeMDCT. Akasizwe uMakhumalo exoxa leStudio 7 ngodaba lolu.
Silesisekelo sombuso esikhombisa ukuthi kumele sisebenze njani njalo ngephula leso sisekelo uxotshwa ngaso kutheni. Okukhona lapho yikuthi iprovinsi yakoBulawayo yahlala phansi isizwile ukuthi uNombo Namguni onguye kade ungunobhala weprovinsi yethu usehambe wayaxhasana nodokotela uMakhupe. Omunye wakhe nguTamani Moyo obengukhansela weluveve laye usuke wayaxhasana nodokotela uMakhupe. Kube sekusitsho ukuthi sebephule isisekelo sethu njalo iprovinsi yasivuma basephuma lomgoqo wokuthi uNomvula Mguni loTamani Moyo kabakhitshwe kuprovinsi ngoba kabasekho kuprovinsi yethu sebehamba lobani lebandla likamama uMakhupe. So iprovinsi kayilamandla yokubakhipha, iprovinsi ilamandla yokwenza esithi ngesilungu i-recommendation. Leyo recommendation sebeyihambise ngapi? Ku-National Council. I-National Council yesizahlala phansi icubungule izizathu ezibuye le province ebezikhombisa ukuthi babaxoshelani bese sikhangethe bayiphule yini izisekelo yini nxa bephulile labo bayahamba ngkhaya.
Ye besibone phela kungani kuthiwa kula bantu abangu-17 asebexotshiwe. So ke besifuna ukudingisisa sibili ukuthi laba abanye ke omqondisi balanda moyo u-Alfred Zirute labanye kuthiwani ngabo ngokuthiwa labo baxotshiwe.
Hayi, ubufakazi utholile mvuto lekutshalimani weprovinsi ubaba uBhanda othe yena kukhitshwe uThamani Moyo lo Nomvula Mguni nxa ontanga labo benze lowo mgoqo kakukafiki kimi lowo mgoqo yiwumgoqo esizawaziswa umphakathi ukuthi bangani kubontanga abaxotshiweyo kodwa labo kuthiwa yi-17 asibazi labo esibatiphile babili njalo kumele sazi ukuthi i-National Council izihlale yathi yona abantu bonke abonileyo asebexotshiwe ephathini nxa bengamalunga ephalamende kumbe awekhansili kumele ihofisi party ibhale ugwalo isazisa uspeaker owe-parliament nxa bengabameli be-parliament ukuthi sebekhitshwa.
Lo ngunkosazana Tabitha Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli se-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ekoBulawayo. Ngokuhlwa uhlelo lweStudio 7 ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhasi athi 909 AM nawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz shortwave. Ulaptop lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sihlolisisa okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eWashington DC. Singangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Izisebenzi zikaloliwe zakwele France ziqale ukukhalala umsebenzi kusukela namhlanje njengendlela yokutshengisela ukuthi kazisekeli okwenziwa nguhulumende ekuqondisweni komsebenzi kule nkampani. Ekuqhubekeleni kokufuthelana phakathi kwelizwe leMelika leChina, amazwe omabili abikwa ethembisa ukuthi lokhu kuzalungiswa ngemfanelo kusoze kukhanjiswe ngendlela engayisiyo. Loba nje kulalesi isithembiso senkokheli yamazwe la, incwadi zenoto zithi akula ndlela ecacileyo engavimba ukuthi lumumo uqhubekele phambili usiba mubi ngoba amacelo omabili ekhanya eqinisa amakhanda ngakufunayo. Iningi labantu lithi isimo somnotho welizwe leZimbabwe lokhe singakaguquki kangako ngemva kokuba kuza kombuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa usulenyanga ezine. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
kunengi okubalise ngabantu okuloko kuphazamisa inhlala kahle yabo okugoqela ubuyanga intengo yempahla eloko iphezulu ungatholakali kwemali emabhanga elizweni lonke jikelele lokunye. Umnumzana Mkhathini Ncube isakamuza seHarare uthi isimo elizweni asimanga kuhle ebalisa ikakhulu intengo yempahla etshiyeneyo kusiya ngokuthi usebenzisa i-bond note i-US dollar loba i-eco cash.
Economy kathesi ayimanga kahle not. Basically izinto vele ziyadura thenga at different prices for the same product kuyabe kule eco cash price kule swipe price kule price ye bond note kule price ye ama US dollars. So basically vele I mean I don't understand why ukuthi i bond note yangithi la ukuthi lizosincedisa ukuthi tackle i shortage yama US dollars, but right now at the moment ibhoni nothi langikhona kalitholakali njengsokufanana leyo esidola langikhona.
Egcizelela kulokhu omunye wezakamuza seHarare umnumzana Nyarwatso Ndlovu uthi ukusilela kwemali emabhanga yikho osekuhlukumeze kakhulu abantu abaningi ebalisa ukuthi bakhona abalala endwendweni belezifiso zokuthola imali.
Imali lokho eyinkinga njalo kwenza impilo ibe nzima ngoba ungaze usebenze awuthole imali kumbe uyithola nzima. Ngakho umuntu uzecabanga ukuthi kumbe ashiye umsebenzi, kodwa ungashiya umsebenzi uphila njani? Futhi siphakathi kwembokodo lelitshe, isimo sethu sibuhlungu.
Omunye njalo uPascal Majiri ugcizele esithi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ongene ngolwezi nyakenye awukaleli inguquko loba nje yena esithi ilizwe selisimba ngcono njalo liyemukela abafuna ukwenza amabhizimusi phansi komkhankaso wakhe awuthi Zimbabwe is open for business.
So kulamalanga alikhulu sizizwa Zimbabwe is open for business, but asikatholi even umsebenzi owodwa yokuphila ngokuthengisa njalo into njalo izinto zakhona azikathengwa okutshengisa ukuthi iningi labantu alinayo imali njalo alinayo imisebenzi. Ama-industry avaliwe njalo amaningi aqhubeka elokho evala imisebenzi awula uhulumende laye kukhanya ngakwazi ukuthi kumele ayenzeni okusobala ukuthi sephelelwe
ngendlela isimo esiyo okwamanje elizweni. Abanye sebeze bathi abasalathemba lalabo abazombusazwe kodwa elabo selikuNkulunkulu yena yedwa nje zwi.
Isimo sethu sibucayi asisihlanga sibili, siphila ngomusa kaNkulunkulu njalo akukho ukusehlukanisa labantwana bako-Israyeli lapho bephuma ebugqilini kuNkosi uFaro. Bona bangcono ngoba babe noMose umprofethi kaNkulunkulu. Thina pho siholwa ngubani njalo usiholela nga lalamhla akukhanyi.
Abanye abantu njalo bakhala ngokugcwala kwempahla ezingelahlonzi ezilungiswa kwele-China abathi zithengisela amazwe akuzwekazi le-Afrika impahla ezithuthukileyo kulalezo ezithengiselwa amazwe asentshonalanga athuthukileyo. Abanye bakhangelele ukuthi ukhetho luzakwenza umumo ube ngcono loba nje abanye besithi ibandla leZANU-PF linganqoba akusoze kwaba lenguquko abayikhangelele njengoba kungabantu banye awekuhulumende okweminyaka phose engamashumi amane edluleyo lapho kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe. Meleli sithu 7 ngiseHarare nguGibson Pepe.
Uzulu kwele South Africa le Zimbabwe uqhubekele phambili lamhlanje esethula amazwi enduduzo kulandela ukubhubha kukankosikazi Winnie Madikizela Mandela. Uhulumende we South Africa wazise ukuthi umunye uzaphiwa inhlonipho yokungcwatshwa njengeqhawe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zakwele South Africa kanye leze Zimbabwe esihlala khona zithi kuzathatha isikhathi kwemukela ukuthi unkosikazi Winnie Mandela akasekho emhlabeni. Le nkulumo yabaningi emijoveni, ezindlini, emisebenzini, laloba yikuphi lapho okuphathwa khona udaba lwemfa kamama uWinnie okuligama abedume ngalo ndawonye lelithi umama wesizwe. Abaningi bathi usizi lwabo lwehliswe isimemezelo sikamongameli Cyril Ramaphosa yena othe umuyi uzahlonitshwa ngokuphiwa umngcwabo weqhawe.
We have declared that Winnie Mandela will have a national official funeral Esinqume ukuthi uWinnie Mandela uzaphiwa umngcwabo wenqhawe okhekhelwa nguhulumeni. Umngcwabo uzakuba mhla ka-14 linyanga, kanti umthandazo wenduduzo uzokuba mhla ka-11. Kuzaphinde kuqhushwe eminye imithandazo yenduduzo eminingi.
AbeZimbabwe bavumelana laso lesinqumo besithi umama uWinnie walwa impi ehlula abanye abesilisa, loba nje yena waye aphinde abe ngumama wabantu bakhe isikhathi sinye. Osakhulayo weZimbabwe kwele South Africa uBimbayi Maverudze uthi indlela alwela ngayo inkululeko engumuntu wesifazane lesibindi abalaso ukumelana lombuso wamabhunu kubachiyele inselela njengolutsha lweZimbabwe oluphakathi kwezombusazwe.
Besithemba ukuthi sizobe sifunda kuye, uzobe ekhona ekwazi ukusibonisa ukuthi within activism circles abantu babomama kufanele baziphathe njani. She was one of respected liberation struggle stewards.
Langamazwi agcizelelwa ngomunye olutsha uSithabile Mlilo.
Siyamkhalela Sibili Lemoli yakibo. Sisithi bantu umama kalale ngokuthula ngoba wasifundisa ezembangazwe. Lathi singamankazana amancane sakhula sizwa ngakwaWinnie ukuthi waye senza okwembangazwe. So sathi lathi sikhula sakhula lathi sifuna ukwenza okwembangazwe.
Omele MDC-Tiko le South Africa umnumzana Austin Moyo uthi bandla le MDC-Tiko le South Africa lalo likhala ndawonye lemuli kaMui lisithi imfa yakhe yikulahlekelwa kweAfrica jikelele.
Sizwe sadabuka kakhulu ngokuhamba kukamama uNomzamo uWinnie Madikizela Mandela, umama olwe kakhulu wabhekana nokushisa kwempi yamabhono eSouth Africa kwaze kwafika uzibuse. Sithi thina lala ngoxolo mama Mandela.
Umuyi uzelwe ngo-1936, wasethathwa ngowayengumongameli umuyi uNelson Mandela ngo-1958. Behlukana ngo-1996 uMandela esephume ejele. Melesiro 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Humpalu mpalu fele humtaka mali
ayibo humpalu mpalu fele
Ngani wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa osekwethekeleleni kwele China uhlangane lomunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Xi Jinping lamhlanje balobelana izivumelwano eziyisithupha zokuthengiselana lokuthuthukisa umnotho. UMnumzana Cyril Ramaphosa waseSouth Africa ubike ukuba uhulumende wakhe usephe unkosikazi Winnie Madikizela Mandela intonipho yokungcwatshwa njengekawe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalisayo ngoGibbs Dube. Asihlanganeni kuLife Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.